uyavimina sokundidanisa ingqondo okuyinto kono ngoba nxa ukhangele bengibona ngazi ukuthi sekuthenze yonke into malana ngokuthi sikhuthaza abantu ngendaba zokuvota lezi amalunga wonke akijima izalo chef yakijima abemdc babonele bayakijima ngalesi sokurale ithupu siyenze labo bayakijima kulama programs amaningi even lapha ngelalelo kuskies metro fm ispace salapha kobulawayo bakhuluma ngako phose msuku zonke bebisa ama programs kulama yama companies that even sponsor programs bengena ehleleni kwafana bekhuluma everyday ekuseni bezama ukukhosha guys abantu basuka beyovota pho ukuthi kusuke kuthini mina sokungididanisa ingqondo ngoba abantu angazi babakunanzelela ukuthi wena at the end of the day kuyasibulala njengobulawayo ngoba sizogcina sithathelwa siqhunyelwa amanye ama-constituents ngalesi sibe-12 sizagcina sesifika mebuzo lena sesilelelwa labo-9 kumbe 8 kwaba okuyinto esi-affectayo in terms of i-national cake ngoba singathi i-cake elingaka linje so wena ususithi yona hayi I say inani elingaka sesiyinani elincane elingaka angithi even nalo cezu lwangololuqhunywayo lalo luyancithiswa futhi
ye lezwakalo daba lolu Mnumzana Ndlovu wena ubona njani ukuthi kathi kuyini okungakubangela ukuthi abantu bengafuni ukubhalisela ukuvota
I think kukavili khona uma ukhangelisisa kahle kula lokhu ukuthi kunabantu aba-actively involved ekudiscourageni abantu ukuthi bangavoti bangathathi iparty ekuma-elections awezimbabwe because i-Matriland iya-ignowa ma kuthiya phambili ayila place ku-political identity yezimbabwe so kunabona abananje abazibuhlungu abazitshela ukuthi hhayi thina asingavotini and kwani kunamaphathi afana ne-MRP lezi ezitshela abantu direct ukuthi singavoti vele entweni leyo soungathi ndebele singathi bezibalela ukuthi ukukhalala ngenxa yokuthi umuntu uzwa engekho engaphathwanga njengephathi yomuzi awesethi hhayi asiyekeleni le nto nje ngoba kwenzelwa bona bakubheka ngale ndlela bona bathi ma kuvotwa kulaba abasemathebeleni nabamele izanu abasemathebeleni nabamele i-MDC nabamele i-CCC yakhona bazimele bona bamelanga abantu ngoba it doesn't translate to anything after ama-election imathebelenje nje isala iyukuthi i-election kuphela ama-promises abekhona nawa abantu ababemele amaphathi ayehlukeneyo abanaphawa abayinikwayo ukuthi babuye bazosebenzela abantu babo kwamaqini esibili yilaba abaku-survival mode because kulokukhathazeka lokuhluphe okukhulu kakhulu emathebeleni bese bezibuza ukuthi kanti mangisuke lapha ngisiyavota ezindlovuni zuyeyezikhangisa amatamatisi isizathu yikuthi so i-politics kulaba besi-2 ayila meaning vele ayilethi spaf ayilethi stshwala emganwini ayilethi mbhida ayilethi nyama bese bezibuza-ke ukuthi
ngalelayinini yokuvota hayi kuyezwakala Mnumzana Chuma wena uthini ngaloko okukhulunywe ngubaba Ndlovu
ekhanda sibili indaba le lakukhona kona silakutshoyo kukhona kuyatholakala bakhona abanye asebebona ukuthi hayi lokhu akuncedi lutho akuthindi lutho bakhona abanye abayebesithi kona mhlawumbe njengoba sokuye amaphathi amatsha njengoba sikwazi ubana MDC isile-21 years ibusa lapho emadorobheni especially lapho kobulawayo kodwa akula nto ethintileyo instead into zilokhu ziba nzima zisiba lukhuni kudilika kufadalala umuntu acine segive up in the whole system akuthi avele kathi vele uvota wabona sebezivotela njengoba vele ungasole kungenaluto njani oluzatshintsha so ye kuningi sibili angeke ngathi kona ubaba mphosile sile uyitshayile sile ngaphana ngezinye zezizathu plus ezinye zezizathu maybe mhlawumbe ikhona kwamntuna abantu abaningi mhlawumbe vele abasekho lapha sikhulumayo kunje so siyaloku siloku sidinga abantu banesidinga abantu vele asebezihambele kugoli kumadiaspora nendawo ejeshini ezinjalo ngoba then of day usuzuzula why kathesi sikhuluma so ama-senders ebodini lawo asebiswe ebantwini kanye sema-door steps abo so kuyino ungabe sousayehlula kulapho ukuthi umuntu enjani ayobhalisa ukuvota so kuyedulaniqala umtshela khala ukuthi hayi kukhathana azobe ufinyele kuyafika khona le edrobheni imali yokugada nanilani nawo so kuye emnyango wakho but still uloku ufana nje kuphela into yabona so khona kubala futhi ngobona kumele sikukhalenale mhlawumbe loko sikhuluma ngento vele evele nje isizifele yodwa mhlawumbe abakho abantu bangoni soku sidinga abantu bonabona bevele nje bengekho so maybe kazi leyi kukhona ukuthi wona maybe singakhe siyenze i-census leyi sike sibalani sibonte esibangaki njengokuthi khona apha ekrandaba uzathola ukuvoti kurejista omegelwa abangu 16,000 ake sibalane sibone ukuthi kona vele ekrandaba abantu bangani andabo then sesiqala-ke ukuthi si-consolidate sesivela bedu mhlawumbe kustage nale i-census ukuthi sibone mhlawumbe siyabesho ukuthi funa ukucabanga into engayisiko ukuthi hhayi sikhona sibaningi kukanti-ke hhayi asikho asibaningi kangako.